kodwa ngokuthi kuphumele okakade bengakufuni sebekamba amanga besithi umhlonitshwa ujaji Francis Bere ukhangele indaba ebebengaziphanyekanga. Kukanti ujaji ufake lesi sinqumo ekhangela ukubana impikiswano ekhona enkulu yikho konke lokakade bekutsho ngoba bona bebefuna ukusivala ukubana sisebenzise ibizo le-MDCT lamalogos lamasimbozo. Ujaji wasekubona-ke ukuthi hhayi zonke lezi zinto kayisizo eziqakathekileyo, okuqakathekileyo ukuthi libe kwazi ukuthi umkhokheli oqotho webandla lenu nguphi. Njalo okungabe kubayenza ukuthi bangahlaliseki kuhle ukuthi uvele wakutsho ujaji ukuthi kodwa-ke noma ngingayenzi i-ruling phezu kwakhonokho, nxa ngikhangele nje umama uMakhuphe ukhanya engathi nguye ohambe emthethweni ngokuqinileyo kwedlula bona. So ujaji uxwayise ukubana amacele omabili aqhubekele phambili aye e-court ukuze kulungisiswe ukubana umkhokheli onguye oqotho webandla le-MDCT nguphi. Lo ozabe sethiwe nguye ongumkhokheli oqotho nguye oseza kuba lilungelo lokuthi avale abanye ukuthi hayi lina lingasebenzisi ibizo, lina lingasebenzisi lokho. Njalo thina ebesikukhangelele kakhulu ukuthi njengoba bona bezithi yibo abaqotho bekamba amanga, lesi sinqumo bekumele ukuthi ngomva kwaso bahle bagijime phela baye ekhoti njengokugijima kade bekwenzile, bayezibika-ke ukuthi yibaba abayiba abaqotho. Sibe sesibona ukuthi umthethwandaba uza kuthini. Bathi besikhipha ehhovisini lakobulawayo nge-expoliation order, asizange siphikisane lomthethwandaba, sayamukela khonokho noma sathi sasinesikusolayo ngoba thina yithi sasiqala ukuba sehhofisini bona basebenzisa i-expoliation order ngendlela engayisiyo, basitholisa inqumo sabashiya benjalo, asizange sisole umthethwandaba.
Manje kuyini elizakwenza ngalolu daba?
Thina kulesi nqumo esikhulu esisikhangeleleyo njalo mhlaka-30 lapho i-constitutional court ezahlala khona isidingida indaba yokuthi umama uMakhuphe waxotshwa ngokusemthethweni kumbe ngokungekho emthethweni eParliament. Okwamanje okwanamhlanje iqembu lethu lihambile ke libhalele iminister justice Litigal and Parliamentary Affairs eyiyo eyapha icele labochamisa imali evela kugovernment ehamba kuma-political parties. Sasibabhalele mhlaka-16 April sibaxwayisa ukubana kungaba lohlupho nxa lingakhipha leyo mali lihambise kucele labochamisa ngoba kulokuhluphana ngokuthi ibandla eliyilo ngokoqotho yiliphi. Kodwa le ministry ayizange ilalele isixwayiso sethu, yathatha yonke imali engange-1.8 million yanika icele labochamisa. So ukunquma kukajaji Francis Bere akwenzileyo kutsho ukuthi lamacele omabili ame esigabeni esifana nayo, okungangokuthi leyo mali kade kumele ihlukaniselwane phakathi. Ingxenye yayo iye kucele likashamisa, ingxenye yayo iye kucele elikhokhelwa ngumama udokotela Khuphi. Ndikathi kusiya ngaphambili iparty izaba ne-standing committee ngayona isonto ezayo, iyo eza kutsho ukuthi kusiwa phambili ngalokhu yikuphi. Kodwa hayi, inhlelo zeparty ziyaqhubeka, ama-candidates lama-prospective candidates bayaqhubeka. Sizakwaziswa maduze ukubana ukukhetha kahle kahle wonke ama-candidates azabele liparty kuzayenziwa nini, kodwa nje kulona leli viki elizayo.
Siyeza njalo eminye imbiko yokuthi ibandla likhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, likhokhelwa ngumnumzana Chamisa, bazama ukuxoxisana ngendlela yokubambana njalo. Kungabe kuleqiniso yini kumbiko le?
Uhlupho esibalalo ngalawa amagcele ukuthi bayathanda ukuthabisa abantu ngaphandle, bethanda ukwenza ubukhekhelo obungelabo ubuqotho. Kusukela babevele behlala bekhuluma ngokuthi kuyakhulunyiswana kungayisilo qiniso, abazange bathi bakhulumisana lomuntu. Njalo ukwenza kwabo nje nakumphakathi kuyaveza ukubana kabakho ekwakheni isizwe. Nxa ungasayenzanga abakufunayo kungangcono kubhidlike yonke into. Bamxotshile umama uKhuphe, batshayile abantu, benza konke, bayaxotsha nje bonke abantu abangathi kabavumelani lapho. Labo ngabantu abangafuni nje ukukhuluma lomuntu ongabe elomqondo otshiyene lwabo. So lokhu abakukhuluma ngamanga aluhlaza akuzange kwenzeke, abazange benze into enjengayena leyo. Kodwa bayathanda nje ukuthi baye kwabaphephethi bendaba bafike bakhulume, bazenze ngathi ngabantu abafuna ukwakha isizwe, bona bengafuni ukwakha isizwe. Lizananzelela ukuthi even ukukhuluma kwabo kwayizolo bekhuluma ngokuthi bafuna ukuthi bona bafake ama-candidates kuzo zonke izindawo zabameli bedala ephalamende ezingu-210 beyi-MDCT yona le ekachamisa. Kodwa bale-alliance document abayisayinela nayo bayivumelana nabanye, sebeyichithile nje into bayichitha bephambi komthetho kuyini abaphephethi bendawo. So ngabantu abangalandeli izinqumo, abangalandeli umthetho.